Izakhamizi ezixoxele umsakazo we-Studio 7 zithi zisenkingeni njalo ngoba sekumele zitshane lokulima izivande zazo kungenani lokuthi zibhekane lodubo lwamanzi lendlala embi kakhulu. Zithi ngaphandle kokuthi kune likazamcolo zizavala izivande ukuze zilondoloze amanzi. Umnumzana Taolo Ndlovu oyisakhamuzi seRamnwana olima phansi komfula othule eManama emangweni weGwanda South uthi lo nyaka babhekane lodubo lwamanzi olukuzinga eliphezulu.
Kuyasihlukumeza kakhulu ngoba lapha amanzi siyabe sisadonsa khatshana esizibeni esikhatshana sokuyabe sekuyi-distance, so yabe sizithaya ngefuel lokuzama ukuthi siyabe silokho sizama ukugebha ngamafotsholo sidonse sigebhe amanzi aphele sicitshe agobhoze sidonse.
Uthi njalo nxa bengama ukulima izivande lokhu kuzadala ukuthi bathwale amagabha avuzayo ngoba kuyiyo indlela abaziphilisa ngayo.
Njengemali yabantwana besikolo, so lo nyaka lathi sisevalweni sihlalele evalweni ukuthi mhlawumbe kungasiphazamisa khonapho emanzini ngoba lesi sikhathi amanzi asephelele akusela manzi.
Usobhuku emasholomushe umnumzana Love Mondlovu uthi izakhamizi zihlale phansi zikhulumisana ngodaba lwezivande ezidonsa amanzi emadamu.
Ngikhuluma namhlanje kade sihlezi abezingadi lezakhamizi sebeqasa ukuphikisana ukuthi izingadi zingasathelelwa ngoba izifo zizaswela amanzi. Abanye besithi hhayi akuwafuni imdede, kungangcono kulinye 1-1, so into yakhona ayiphuthanga ngendaba yamanzi. Ngikhangele ukuthi kusiyafika ku-August amadamu vele azabe engasela lutho ukuthi izifuyo zizaba zisungasela ukuthi zinganatha nga.
Unkosikazi Juliet Ntuwane oyisiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe uthi udubo lwamanzi lonyaka lukhulu kakhulu.
Inkomo zizakufa ngoba akula manzi. Abantu bazawuthi ukudla kwabo bathi ukudla kwezifuyo. Uhulumende sizile ethi uyafida kwezindawo, asikamboni thina lapho esikhona.
Ukhansila weGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu ugcizelele ethi indlala yalonyaka yamangalisa.
Indlala engelajodo komile, izifuyo kuyaba yikufa, kathesi ziyabanjelwa le madamu lapha akula manzi. Ludaka lodwa njengezingadi ngalesi sikhathi phela izisikhathi sezingadi lo nyaka akula lutho. Awuvelelo bungahamba umfula wonke ungeke uzithole izingadi ngoba lezi zibazwe zebe kukhelelwa kuzo zivele zomile. Kuyamangalisa kwethusa lokho kwalo nyaka.
Uhulumende uthi abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million badinga ukusizwa ngokudla. Ekhuluma ngosuku lukazibuse ngolwesithathu eMrambinda, umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ugcizelele ukuthi ngakho zabulawa indlala kuleli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.